Kobulawayo uhlupho lwezimoto lukabili. Okwakuqala nxa sikhangele izimoto ezithutha abantu zisuka emalokitshini siye esidikidikini sedolobho, kuvame ukuba yibo zukho, ngaba ngamabhasi kumbe kube ngamakhombi. Kodwa ke sikunanzele ikakhulu izolo kumbe ikakhulu mhla ka-3 May, yikho ukuthi bekuvele kungela zimoto. Bezimlutshwana singazi ukuthi ozukho bevele bengaphi kumbe bebedela idizili, kodwa ixuku labantu, amaxuku lamaxuku abebonakala kuma-bus stop la, amalokithi wonke nje jikelele phosa izolo imini yonke. Ufica ukuthi lezi ezinye izimoto ezazivele zichova kudala, ombayiwa labo City Transit laba labo bupta abangasavunyelwayo ukungena emgwaqweni, sokuthiwa-ke yimshikashika lanxa kuyizovela izimoto ebesizazi, ziyabe zingavunyelwa ukuthi zingene edolobheni. Amapholisa ayabevimbile nxa zonke, okubangela ukuthi abantu abaye emsebenzini bagcine bephuzile kumbe abanye vele bagcine bengasahambanga. Kube sokusithi ntambama-ke kuphinda kube isiqhobeqhobe futhi khonaphana lapho ogadelwa khona kibo Hamara, kibo Lion langaphi ngaphi, ngenxa yokuthi izimoto lezi ziyabe zisilele ezikazubukho, njengoba lezi ezingalamabhakani kazubukho baye bevele bengazifuni emgwaqweni. Sibe sesiba lohlupho lwesibili lokuthi nxa umuntu esuka elokitshini esiya kwelinye ilokitshi kuvele kakulazubukho, izimoto ezithenjiweyo yilezi ama-Honda Fit lamanye nje amakhombi angarejistanga under zukho. Manje amapholisa abevimbile izindlela zonke zonezo, okusuka-ke kubangela ukuthi abantu bagcine bengasela zindlela zokuthi bafinyele abafuna ukufinyelela khona. Ntathe umzekeliso, nxa umuntu esuka mhlawumbe kosekusile enkulumane zama ukuthi aye e-Country Park kumbe zama ukuthi aye eLuveve, amapholisa angavela vimbe izindlela lapho ohamba khona lezo zimoto, kusho ukuthi abantu laba basela izimoto zokuhamba ngoba vele kakulazizubukho ohamba kuwona lowo amaroads. So yizo-ke izinhlupho abantu abahlangana lazo ngenxa yemonopoli kazizubukho, njalo ebangelwa yikuthi amapholisa ayabevimbe imigwaqo lapho kumele izimoto lezi ezincedisa abantu zihambe khona.
Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi balonanzelela udubo olubhekane labantu njalo bazalulungisa. Ubona ingani lokhu kuyathembisa yini?
Uhlelo lolu abalukhulumayo, yebo kungaba luhlelo oluhle nxa kuyukuthi lusungulwe kuhle. Esikunanzelelayo ukuthi bekungamelanga kuqalwe kumiswe amakhombi lawa vele kade sebenza ngaphansi kwamakhampani kaBupta, makhampani kambayiwa, lamakhampani lawa kaCity Transit kumbe Apricos labana kade beqonda kibonasti ngale labo UPH. Bekulula ukuthi uhulumende aqale aqogelele abe lezi moto ezaneleyo ezizathutha abantu nxa sokuthiwe lawo makhampani kumbe mhlawumbe asavunyelwa, kumbe njalo uhulumende akhulumisane lalawo makhampani ukwenzela ukuthi basebenzisane in partnership ukuze kungabi lohlupho lwe-mass public transport system. Kodwa kathesi sikunanzelayo ukuthi vele izimoto lezi esithi ngezikazubukho kasizo zikazubukho, but ngizimoto ezilabanikazi abacathe ngaphansi kwebhakani likazubu. Yikho ufica ukuthi le mikhehlekhehle eminingi esikhangele ukuthi ngabe kuthiwa ichovisi emakhaya ithwele izinqola khona-ke, kodwa kathesi yiyo esithwala abantu lapha edolobheni. Fica ukuthi kuyabe kule ntuthu esabeka isigaga sentuthu kukhoza i-pollution emadolobheni, njalo lezi amabhasi lawa ayabulala imigwaqo.